Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 4 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Joe Biden useyekethise kancane izithezo zenotho kwabanye abacatshangelwa ukuthi bephula amalungelo kaZulu, kodwa waqinisa izithezo lezi kwabagoqela uMongameli Mnangagwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaza amazwezekazi le-Afrika ukuba amanyane ukuze athuthukise impilo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezikhulu ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze amazwezekazi le-Afrika ukuba amanyane ukuze athuthukise impilo kaZulu. Wethule amazwi la ngesikhathi ekhuluma eseVictoria Falls. Kukanti ikhomishini elawula ukusebenza kwentethelo izindaba eZimbabwe Media Commission ithi izaqhuba imihlangano yemfundiso lokupha intethelo izindaba ezithile imvumo yokuthapha izindaba emihlanganweni yezinduna zikhulumisana labantu abaphanjaniswa ngumbhuqazo wogugirawundi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume namhlanje emhlanganweni obuphakathi kwentatheli zindaba lekomishini e-ZMC owenzelwe eHarare. Lumhlangano ngowesibili ulandela owakuqala owenzelwe koBulawayo. Umholi we-ZMC umnumzana Godwin Phiri uthe kumele intatheli zindaba zithaphe izindaba zohlelo olwe Chiefs Ground Outreach Program ngendlela engasoze ithunuke izilonda emolini zalabo abafelwa izihlobo ngombhuqazwe ogugrawundi.
Njengezobe Media Commission sithakazela kakhulu ukuthi izinduna zethu sekwenza lohulumende seziqale zizaqala uhlelo lokuthi ama-committees axoxisane ngokwenzakalayo ngesikhathi segugrawundi. So sikhangelela ukuthi ke imedia yethu izaziphatha ngendlela etshengisa ukuthi bangama-professionals, ama-professionals angaqambimanga, ama-professionals angalethi ukuxabana kuma-committees, kodwa ama-committees ethu athole ithuba lokuthi ingxoxo zabo kumbe indaba zabo, ama-story zabo asebule minyaka enemifisi kwakhuluma aphume.
Uhlelo lolu luzaqhutshwa zinduna zona ezizabona ukuba abantu bakhulumisana njani emizameni yokupholisa amanxeba awegugurawundi olulokho kuludaba egudwini. Umholi wedale lezinduna eleZimbabwe Chiefs Council unduna Mchane Khumalo uxwayisa ukuba kuphunyiswe indaba ezimqotho ngodaba lolu.
Intatheli zendaba zithathe lokho abantu abazayo bekuthi hayitshe abakucabangayo, ngoba behambe endaweni becabangela lokhu nalokhu, kodwa balalelisa abantu ukuthi bona bafunayo, ngoba kasifuni ukuhambisa indaba eyabe ingasiyo ephuma ebantwini. Sabe sifuna indaba sibe ziphuma ebantwini, sibe yizo esizihambisa phambili, kwenze ukuthi labo abaphambili babone ukuthi benzani.
Kodwa umele intatheli zindaba ezisathuthukayo owenhlanganiso ye-Young Journalist Association yoja uLeopold Munende uthi bona sebediniwe ngokube bebhalisa ngokuphela okungapheliyo lapho uhulumende eqhuba inhlelo ezishiyeneyo.
Udaba lolu olwe-accreditation luzaphela ngoba sivele si-accredited nguhulumende through iZimbabwe Media Commission. Sile mvumo yokusebenza njengentatheli izindaba kuleli lizwe. So ukuba accredited futhi kukhomishini kumbe kukomiti ezabe izama ukulungisa udaba lolu, mbona engani-ke sokuyikuphindisela umthetho.
Lokhu kusekelwe ngumholi wenhlanganiso yabahleli eyeZimbabwe National Editors Forum, ZINEF, uNjabulo Ncube. Emhlanganweni wanamhlanje iZimbabwe Media Commission ibizama ukuzwisisa ngeziqondiso ezintathu esezilotshwe njengamagwaliba okumele zilandelwe zintathe izindaba ekulobeni udaba lombhuqazwe phansi kwesihloko esithi The Kukraundi Outreach Reporting Guide, Kukraundi Code of Conduct Pledge 2024, Le Kukraundi Outreach Media Coverage Consent Form. Emhlanganweni lowu intatheli izindaba zivumelane indlela ezizaloba ngayo amanye amabala ngombhuqazwe weGukraundi alakho ukwamukelwa nguZulu hathi azaxabanisa abantu. Amabala lawa yiwo azamele asetshenziswe zintatheli izindaba ngesikhathi zisethula imbiko lezindaba zokwenzakala eMathebeleland ukuhlelo olwe-Chief Kukraundi Outreach Program. Umbhuqazwe weGukraundi wabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 enkabazwe laseMathebeleland phakathi komnyaka ka-1982 ukusiya ku-1987 uhulumende esebenzisa iviyo lebutho ele-5th Brigade elaqhuba umsebenzi ngocuko olukhulu olwethusa abaningi njalo lulamanxeba alokho ebhibhidla kuze kube manje abantu bekhala ngokuthi aluphathwanga kuhle nguhulumende lolu daba njalo akula othe waxolisa ngalesi sihluku. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi kungalesi sizathu esungile uhlelo olukhokhelwa zinduna zomdabu ukuxoxisana labathintekayo ngodaba lolu kudingwa isombululo lanxa iningi lokhu likhala ngokuthi bekungamelanga lukhokhelwe zinduna. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze amazwe ezwekazi le-Afrika ukuba amanyane ukuze athuthukise impilo kaZulu. Wethule amazwi la eVictoria Falls emhlanganweni ongene ngabaphathi ntambo bezemali labezentuthuko. Umnangagwa wethule amazwi la evula okusemthethweni umhlangano lo owenzelwe eVictoria Falls. Uthe kwakumele Umnangagwa kumele ahambe emhlanganweni lo ngolwesihlanu kodwa wehluleka ukulandela imibiko ethi kwakule bhomba elalithiwe emagcekeni endizamtshina eVictoria Falls Airport. Indizamtshina ehamba ngayo yacina isehluleka ukufika eVictoria Falls wasebuyela namuhla. Kubikwa ukuba owayethusela ngebhomba leli ozibiza ngokuthi nguJohn Doe usebotshiwe kwele South Africa. Ukuze sizwe ngomhlangano oqhutshwa eVictoria Falls lo, sixoxe lomnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu PF.
Bona uqathekile ukuthi umongameli welizwe abe khona njalo abe ngiyovula lo umhlangano. Isizathu kuyikubana iZimbabwe lilizwe elithuthukayo, lilizwe futhi njalo elifuna ukuthi liguqule ezomnotho uhambe ngendlela efaneleyo. So ngaleyo ndlela uma kuthe kwahlangana ama-technocrats abayibo abantu abafundileyo kungama-ministers abakwaziyo injongo abangazo, ngibona uqathekile njalo lathi njengeZimbabwe ukuthi sishare ama-ideas lamanye amazwe lezinye indawo ezilakho lokwenza ukuthuthuka into eqathe kakhulu. So ngaleyo ndlela lokuthi umongameli ukuthi abe khona kuqathe kakhulu ukwenzela ukuthi abantu bakunanzelele ukuthi umongameli uyaqathekisa iplanning ekhona njalo la ezizwela ebona nangokuhlonipha ukuhlana kwalawa ma-technocrats nokuqatheka kwabo.
Ye kuthi kulabanye abacuthuzayo badavele ababoni kuphuma lutho emhlanganweni le. So hambe emhlanganweni eminingi beseDubai kuze kuthiwa ungaphi ngaphi Victoria gini kodwa ababoni phela ukubambekayo ngokutsho kwabo. Wena ubona ngazani kwini okwenza abantu betsho njalo?
Uma umuntu engafuni ukuthi abone, obviously akuna nto ongamenza yona ukuthi umuntu avale azenze isiphofu lentweni ziyabe zikhona zisenzakala abantu bezibona ukuthi nenza, but abanye abantu bakhetha ukuthi bangaboni bangavumi. So ngaleyo ndlela ibandla elisembusweni alingekelekeli ukuba lisenze umhlangano kumbe lihlangane lamanye amazwe kuplanwa ngendlela ukuthi kulabanye abantu bona bayabe bechothoza ukuthi ilizwe lingahambi ngendlela efaneleyo futhi njalo bengafuni ukubona ingathi inguquko elithwa imhlangano enje. Unengithini esikubonayo ukuba khona okuguqukayo ngemva kubani mhlawumbe isinje sibe yabakhona kambe kulomuntu ongaphila ungahlangani nabantu ungenza ama plan labanye abantu ungezwa abanye abantu ukuthi bathini kuloko kokuqathe kakhulu ama plan ona la enza ukuthi abantu babone ukuthi ukhulumende uyafisa ukuthi athuthuke njalo uyathatha amacebo kwabanye abantu
yeye kulombono njalo ukuthi kulabanye abathe ngxe kungaba le mali efanayo izwekazi le Africa lonke njengalokho kwakuthiwa kube United Africa into ezinjalo
ngibona imizamo eyabe idingwa ngabantu bonke ukuthi i-Africa la ithuthuke njalo amazwe e-Africa la athuthuke uma bengawubona ama-technocrats ethu ukuthi lokhu ngayenza ukuthi i-Africa la ithuthuke kakahle kahle ngibona waba umbono omuhle abangawulandela njalo ngenza ukuthi khona ekusebenzeni kwethu lokuhambisaneni kwethu lekukhroseni izinto kube ingathi ukhrosa amaboda kube into elula ngoba yomfana ukuthi sesikhala ama-price ezinto abe sefana phose i-Africa yonke nge-rate eyabe ikhona
lo ngumnumzana Malakhe Nkomo okubandla lezano PF siphinde saxoxa ngodaba lolu nomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho kwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions
nxa phela abantu bekhuluma ngomnotho we-Africa babeqondane lokuthi amazwe e-Africa abambane eyisebenzisa imali eyodwa imithetho yakhona ingenelana ihambelana so sithi khona ungabona sebehlangana kufanele kuphume kube lezithelo ezikhangelekayo ezithengisa ukuthi izizwe ze-Africa zile mithetho enceda iminotho ukuthi imali ye-Africa kumbe imali yamazwe e-Africa ibe imali eqinileyo kodwa mele njengoba siyazi ukuthi okweZimbabwe hatshi imithetho yakhona ivele kayimanga kuhle izimali zakhona angicabangi ukuthi kungaphuma into engabambanisa ingqondo ezabantu amazwe e-Africa ukuthi imali yeZimbabwe umnotho weZimbabwe uphumelele abantu sukwenza into abazifunayo bona
kambe ukuthi manje kungaba yikuchitha isikhathi ukuthi umnanga kwa abengena imihlangano nje kumbe kuqhathekile
umnumzana unanga kwabele siyazi ukuthi imihlangano eminingi iyayingena ikuhamba nje ngoba phela njengomuntu ongumongameli owelizwe kange kahlale nje esizwa kuthiwa khona kulabantu abalemhlaba abalemhlangano kodwa angizange ngibone into ehanjelwa ngumnangagwa ephuma ingathi yinto ephuma enceda ilizwe lethu siza nje ukuthi uyemhlanganeni kodwa ukuthi sibone ukuthi kunokuphumayo asake sibone lutho
ye kodwa singathi-ke izwe kazi le-Africa lingagcina lile imali efanayo ngasithi abanye abase-Egypt abanye base-Djibouti kona ngale abanye sokubuya ngapha e-Southern Africa kambe ukuthi ngaba le mali efanayo begcine bethengiselana kube njalo nje into ezinjalo abakudinga khona kwesinye isikhathi
ya nxa kukhulunywa ngokwe-economic integration ukubambana komnotho we-Africa kule esithi yona i-competitive advantage leyana ukuthi ngaye amazwekazi e-Africa ayabambana kwenze ukuthi bathengise bathengisele ngaphandle kwelizwe bebambene bekhuluma into yodwa ngaye kuye kungenzakala ukuthi kube le mali esetshenziswa e-Africa esingathi khona i-Africa common currency kodwa kukhanya ngathi imboni yatshitheyane kakhulu yamazwe e-Africa kulezimpi angiboni ukuthi okwakhathesi i-United African currency ingaphuma kuhle ngoba hhayi ingqondo zakhona abantu izinto zithene
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare owayengumeli wezengeza West edalela ePhalamende osanda kukhululwa ngemva kokuhlala ejele kweminyaka phose emibili umnumzana Job Sikhala izolo ubumbe inhlanganiso yezombusazwe entsha ebizwa ngokuthi yi-National Democratic Working Group usikhala nguye umgcini sihlalo kuthi umnumzana Gerald Tavengwa wakhethwa ukuba ngunobhala jikelele isikhulumeli senhlanganiso leyo umnumzana Darlington Chigwena uthi abanye abakhokheli bakhethwe bevela kwezamabhizimusi amabanze ndla ezokholo abalwela impi yenkululeko abasakhulayo lezifundi abesifazane labakhubazekileyo sixoxa lomunye wabakhokheli balinhlanganiso okhokhela ihlandla labatsha lezifundo umnumzana Comfort Mpofu
iNational Democratic Group abantu abahlanganiyo abalombono ofanayo ukubana eZimbabwe sokudingeka ukubana abantu bonke bebuzwe ukubana bacabangani ngefuture yelizwe labo.
Kuyiziphi izinqumo kumbe izethembiso ezivela kulenhlanganiso?
Inhlanganiso leyi ngeke ukuthi inhlanganiso ngokuthi igroupu leyi iyona ithembisa ukubana isibuyele ebantwini. Abantu abazayitshela ukubana hhayi thina sesicabanga ukuthi lenze su lihambe ngedirection le ukubana sincedakale njengamazimbabweni. So thina singakuthi ibandla leli lona lithembisa ukubana lizakuma ngezifiso zabantu, lizakuma lapha ngabantu. Nxa abantu sebethi hhayi uhulumende katshitshwe ngaleyo ndlela, ibandla lona leli layo limelela ukubana hhayi liza njani, liza executant ikhwalokho okufunwa ngabantu.
Yiziphi izinto elizithi liyaziqakathekisa eziyizo ezililethe ndawonye ukuthi libe lisiba igroupu le enje?
Njengenhlanganiso le, njengegroupu le National Democratic Work Group, sibonile ukubana abantu general lapha elizweni lethu sebelahlelwe khatshana in terms of decision making. Kulabantu asebezinquma bona bezenze igroupu kumbe ibandla elihle elicabangele abantu, kodwa lingazi ukuthi abantu bafunani phansi. So thina njenge-National Democratic Work Group sizinikele ukubana hhayi thina sizakwazi ukuthi abantu bafunani, sekwazi ukuthi ugogolwana semakhaya yini ayifunayo, yini ayifisayo ukuthi yenzakale.
Abanye bathi lokhu ayisikho kokuqala ukuthi kube labantu ababambanayo besithi bayenza lokhu. Lina ikwini okuyabe kuthiyene elikulethayo la?
Thina okuthini sikulethayo ukuthi thina asisoke sibe ngabantu labana abazahlihla amasitesi abo kumbe abazathi ukuthi uzawa lo muntu eyi-one abe directly isikhathi esenzani so yenzani so njengezinye inhlanganiso sezike zabuya. Futhi thina sizasebenza labantu, into le ngeyomuntu wonke, ayibandluli, sihlanganisela wonke umuntu ngoba thina sifuna ukuba kwazi ukuthi ngeyiphi indlela emele ithathwe in ukuthi sihambise ilizwe lethu phambili. Njalo ngikhuthaza abatsha ukuthi bebe hands on endabeni zenalezi zokuzama ukulungisisa ilizwe.
Umnumzana Comfort Mpofu ukhokhela ihlandla labatsha lezifundi kwinhlanganiso ye-National Democratic Working Group ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Exoxa njalo le-Studio 7 isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthe ukuqala inhlanganiso enje kukamnumzana Sikhala akube thusi, njalo baya kukhuthaza. Umongameli Joe Biden usekethise kancane izitsheziso zenotho kwabanye abacatshangelwa ukuthi bephula amalungelo kaZulu, kodwa waqinisa izitsheziso lezi kwabagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa lomkakhe, unkosikazi Auxillia Mnangagwa labanye. Emphokweni owethulwe namuhla kukhasi lebulenjini olwe-White House, uBiden uthe ngaphandle kukamnangagwa lomkakhe useqinise izitsheziso kwabanye njalo okuthiwa bephula ilungelo loluntu njalo baphatheka kokungathembeki. Kufake njalo abanye kwizitsheziso lezi, izitsheziso lezi sesiqiniswe kunkosikazi oPhamchinguri Kashiri, umnumzana kudakwasheta Gwirei lomkakhe, uSandra Mpunge, upolice commissioner Godwin Matanga, umkhokheli wamapholisa NCTA awe-Central Intelligence Organization uWalter Taphumane, usibalukhulu wesabelo seNkabazwe u-Owen Mudancube labanye. UBiden uthi abantu laba bathwalise amagabha avuza ezizalwane zeZimbabwe. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Stevenson Dlamini, ingcweti kwezombusazwe osebenza kukholeji le-National University of Science and Technology.
Ukuthi uBiden kuyinto enhle namla, into eziningi ngoba sihlala ziphi la, amabhanga ethu bengenelisa ukwenza ezinye ihlelo ngenxa yokuthi ibanjwe ama-sanctions la ade efakiwe. Kuyinto eyamukelekayo kakhulu ezakwenza kube lula, ikakhulu la mabhanga ade eswela amathuba, labanye ade beswela amathuba bebalekela ukuthi babise imali elizweni. Sebecacelwe kathi sikubana lawa aseyoma targeted sanctions. Yebo yile, uthe phecelezi wabuye wajika waqopha abantu nje abalithwane phakathi kwelizwe ade yena ozo ama-sanctions azaqhubayo ayiwo. Kodwa sikwamukelayo nje ukuthi jikelele ukwesula kwama-sanctions lokhuyana kuzaletha nje umumo ongathi ungconywana kwezamabhizinisi, ikakhulu nxa sikhangelele kwezamabhanga.
Ye, ngasikhangela njalo khona ukukubopha kwakhe ukuqinisa izithezo zenotho lezi ebantwini abanjengomongameli Emmerson Mnangagwa, ebantwini abanjengo-CIO director Walter Tafumane labanye, kutshoni kodwa xa sikhangela wena?
Ucubungula sizicubungula ngeze mbangazwe lezi, sinanzelela ukuthi kukhona lapho abaphuxana khona, kukhona abakuhlelela, ngoba sinanzelela amazwe la amakhulu ayahlela ukuthi kumele kube lenhlelo ezilandelwayo ezigcwalisa esathi idemokhrasi abayikhangeleleyo. Mhlawumbe kujonge ukukhuthaza ukuthi kube nezinye indlela labo abazikhangeleleyo ukuthi zibe khona elizweni, yikho betagethe abantu abaluthwani. Kodwa siyathemba ukuthi kuza labo bazaresponda ngokulandelela nokuhlela ukumekesha ukuthi i-corruption iyayehla, kuze labo bakhuthaze ukuthi ama-sanctions asuswe kibo, ngoba sekutshengisele ukuthi hhayi mhlawumbe lingalandela inhlelo zabo kuze kufike kwesinye isigaba beyesula. Ngakho-ke hhayi overall sithi kuza kuyamukelekile kakhulu.
Ye, ngasikhangela-ke ukuthi izithezo zenodo ziyasebenza kumbe hatshi. Kwamanye amazwe kujwayeleke ukuthiwa hhayi asebenzi kangako, kwele Zimbabwe njalo bathi hhayi nxa yasebenzi. Wena ukubona njani udaba lwezijeziso zenotho?
Izijeziso zenotho ziyasebenza, zingehlukana nje ibanga ezisebenza ngayo, ngoba ngokuvela esikhathi abantu bathole ezinye iindlela zokuthi bazidenye bazinzwenke, kodwa zona ziyasebenza. Ngoba sibona kula kusuvela wavalela mhlawumbe nginika umzekeliso wamabhanga amakhulu ukuthi kungahlile ukuthi basebenze nganika umzekeliso wama-credit cards ukuthi akuke umuntu usebuyile uvela kwelinye izwe ufuna ukusebenzisa imali yakhe la uthola ukuthi hhayi ibhanga yangalithi asidlelani nebhanga yeZimbabwe ngenxa yezijeziso zomnotho. Lokhela kusuke kuncwebe kakhulu ilizwe. Ngakho izijeziso zomnotho ziyasebenza ngoba zivala amanye amathuba ukukhuphula umnotho welizwe. Ngakho yikho nxa zisula so kuba lokubunelo ububelo elizweni, ngoba kuyaletha impucuko engconywana.
Lo ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezombusazwe, obekhuluma loGibbs Dube Studio 7 ekobulawayo. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolo. Kweziphathelane neMelika, kulokhetho olukhulu kusasa kweleMelika olubizwa ngokuthi yi-Super Tuesday. Lapha-ke yikho okuzaphunywa loluhlu lwabazamela izabelo ezithiyeneyo bemele amabandla ama-Democrats kanye lama-Republicans kukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngoLwezi. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala khona lapha eMelika.
Zikhetha-ke ku-Democratic Party laku-Republican Party kuma-primaries abo bekhetha umeli wabo ozoba ngu-president. So i-Super Tuesday ngama-states amaningi afana labo-Michigan lamanye akhetha nge-Tuesday yona leyi bona bafaka bani. So njengoba iMelika manje kubusa uBiden ongumdemocrat, i-Super Tuesday kubo ayiqakathekanga kakhulu ngoba vele akanaye kahle kahle omphikisayo, noma nje bekhona banokuphikiphikisa. Kodwa-ke kucele lama-Republicans sokusela uTrump noHaley, yibo-ke abaphikisanayo ukuthi ukuthi kuphume ozoba nguye kanye umkhokheli ummeli we-Republican Party. So i-Super Tuesday states amaningi, ikanti kwesikhathi kulabo kule state eyi-1 like ilokhuze esiqeda kudlula ibise e-South Carolina, bekuyi-South Carolina yodwa. So ayibizwa Super Tuesday ngoba kuyabe kuyiparty kulokhu kuyi-state esiyi-1.
Kuqakatheke kanganani ukuba abantu bevote ngosuku lwe-Super Tuesday?
Ikakhulu njengoba ngishilo ukuthi kwibandla le-Republican Party, ibandla elingaphandle yilo elizama ukungena. So kuzaba i-result ye-Super Tuesday esikhathini esiningi vele ihle ibonise indlela ukhetho lwebandla oluzohamba ngayo So ngenye indlela ama results makuphuma ama results Super Tuesday kulelo bandla njengakho Republican Party oyabe wine kakhulu ku Super Tuesday vele esikhathini esiningi uye ogcina esengummeli ku presidential level yalelo bandla phakathi kwe Democratic Party le Republican Party. So ikukhakatheka kwakhona kuqakathekile kakhulu kuma party members ukuthi bavote nge Super Tuesday ngoba i candidate yabo ingaphuma phambili ku Super Tuesday esikhathini esiningi vele yiyo eza nqoba kugcineni. So ebantwini abangaphandle baya bengazisisi vele njengoba ngishilo ukuthi indlela e-America ekhetha ngayo angithi before kuyiwa kukhetho luka November silubiza i-general election. I-general election e-United States ivele singathi United States vele ilamabandla amabili okuyi-Democratic Party le-Republican Party. So before kuseyafika ku-November kumele ibandla ngalinye selile candidate yalepheleleyo ezomela i-party. So ama states state ngayinye njengoba kuyi federal government umbuso wasemelayo uyi federal government. So ama state ngayinye ababekhetha state ngayinye ama states wonke azadlula. So after Super Tuesday sibuyazo sokuzaba namanye nje ambalwa aseleyo ama states.
Lo ngumnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika ubeqoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Okwamanje wothi siphe ithuba linabalaleli be Studio 7 ukuze liphe imibono yenu.
Hello Studio 7, injani indaba kanje? Ngicela indlalele audio yami lapha. Ngidike mphawule lapha kundaba yeground ay. Bona ukuthi indlela zakwazifuna kahle. Azifunakali indlula ngoba vele isobho sitheliwe yabekwa phambi kwabo. So kufanele ukuthi nje beyinakhe, kufanele nje abantu bebe yibo abakhokhelela izindaba lamaovedi awezipha ibabakwazi leyo ndaba ngoba kokudinga kona leso sikhathi. Hhayi, sibuhlungu ngabokhokho bethu ababulawayo. Izinduna zibe beceleni zidlazwa ngabantu ukuthi bathini.
Siyabonga Studio 7 swingelele. Ilizwe alisela zinduna. Induna esiyayisisele ethi ekhona manje induna uMathema loNdweni kuphela. Lokho kunye sokuyichaka sokuyithithimu zezami zodwa akusela zinduna. Oyisiba lawa abantu kwakuyizi zinduna ke emuva le. Manje lokho ijenge lokho sokukhola lokho osokwathatha izikhumbula zawoyise into zezami zodwa lezi. Akusela zinduna konke lokho. Abantu kumele bekwanda izinto esezigijima ngemva kwezanu zifuna nje ukuthi zigcwalise iziswe njengenaleyo kuthi komsaka labogibisi gawulu. So kufanana nje into eyi-one konke lokho. Kumele abantu bokuqonde yoku-understand. Ngiyabonga uma sisengakobulawayo ephumule emadokisini.
Studio 7, linjani badala, linjani? Yalibingelela ngenhlonipho emkhulu kakhulu langokulithanda futhi. Lapha ngithanda ukukhuthaza mina abantu bakithi baseZimbabwe athe singesimo esikhona elizweni lakithi abantu sokumele ukuthi ngababambana kakhulu babophimpo into eyi-one basukume bame ngezinyawo lapha nelizweni ngoba umuma umanga kahle elizweni leliyana ngento esibhekane layo kwathesi sibhekane lendlala yabantu lendlala yezifuyo abantu bazohlupheka uhulumende vele lokhu lasekhanisa izinto ezingaqedakaliyo. Akulani azayenza uhulumende wethu lona kubandlobani bekuyabona osokusele ukuthi abantu baphakame kuphela uzabona ukuthi uzenza njani ma ezababulala uzabulala kodwa soze sife sonke. Kumele siphakame sibili siyenze sifikitsho okuserious laye kancane ngoba lokho kunje akaze kubonakale esikithi kuyamangalisa ukuzenzakala lo nyaka abantu bazobulawa ezindlala kuthi izifiko zabo zizokufa ngendlala ezidalenanga kulamanza kulana uhulumende wethu ukugcela into ezokudlala vele ezingaqedakaliyo lokuthi izisimo bayo mpambane elizweni. So into ekhona ebantwini abantu asibambana neningi sibambane kakhulu sele lokho kwenziwa abantu abaqemule nje lesi sisilalelisele labochabangele okudoziwa ngalalo ukuthi benzani labana abasebenzeli bantwana abasebenzeli izikhwama zabo labantu sibayekeleni besebenzaso amanyala labo lana. So thina abantu bezingabe sibambane sidonse nzima sizama ukubona ukuthi silise ukuthi uhulumende asivumelana konke lokho akwenzayo. Inxenye angaphapha uhulumende wethu ngobulele kakhulu. Akacabangele bantu, cabangele isikhwama sakhe futhi lalezi hlobo zakhe kuphela. Ngiyabonga ukukhuluma ngosibanda ngolebuswana.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo uThabo Kancube.